Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lwangazathwa lanamhla iziketeni leyo ngomgqibelo. I went to Parirenyathwa, Headfield Clinic, Divaris, City Clinic, Wilkins, and another one. But I could not find, they were saying, avala lay ivaccine yokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni yokunqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Just system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe bandwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe amabhanga abacinga beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Uliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo owe hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni, abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela lamakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle koBulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakoBulawayo ngenxa yokuthi baningi abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uza kwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Kumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParirenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo eWilkins.
Lwangazathwa lanamhla iviki eliphelileyo ngomgqibelo. I went to Parirenyathwa, Headfield Clinic, Divaris, City Clinic, Wilkins, and another one. But I could not find, they were saying, avala lay ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again, bathi bona avala lay vaccine, and they were not sure when it is going to be available. So kwangidisturba because mina ngibengisithi ngihlatshwe ngiprevent le into e-COVID-19. Now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ihulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover the ground.
Odokotela kumbe abongi labongikazi abasekulezi izibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine, kumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye velo hlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqibelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed, and even sithi mina lay demand kumele si utilize, and the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine, so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions, unesi wangiphumelele again wathi yona akula, even if you go to any institution, ayikho le vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Thinashe Gumbo, umhlali weHarare, sixoxela ekhonale esigodlweni. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasitshiyagalolunye 38,854 labulala asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondofi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103, kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi, lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho, i-Statutory Instrument 127, wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho, osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezulu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga limali ngesikhathi. Lo mthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo ababe bezikhulumile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe nezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lo mthetho, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe, ngoba siyabona ukuthi bayabe bandlwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo, kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza, ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kuyenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu, hathi kuyukuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama-license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama-checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela le eyokuthi ziyazi sezithengiswa kumbe ziyazi zingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy yebhenki eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphathelene balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo ingama US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama US dollars kodwa osiphatheleni basebenzimeni ngamapholisa bebotshwa bethathelwa izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera, yingcwethi yecubungula ezomnotho bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Owalwa kumbi yenkululeko umnumzana Frederick Mutanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa isiphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba bewengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthi usekhulumisana lebandla lezanu-PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyeka udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa bazarepa abafazi benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathele iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi I appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu labo?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywe mbani?
And then what did? What the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani nakubona kwakho. Mbani bathunywe
eSwathani. Ngicabangela ukuthi bathunywe ngubani. Bathunywe yi-ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisozongikwanisa kuphendula. Ungabuza upresident ukuthi kathi abafana lawo be-youth bavele ngaphi. And they are using ama motorcycles lawo abadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kumenjani kona ngale plaza makubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani ngikobulawayo kathesi.
Awuzangikhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni but no abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona u Minister of State for Security, umnumzana oyincube kumbe umnumzana Kazembe, bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu. Because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenze ukuthi babathi babuye khona kwabantu labo? Njalo kuzokuthiwa bebedake okumangalisayo.
Into bayenze ukuthi bayenze khonokho ukuthi babona nje ukuthi njengathi thina abafana beZipra asikho asizwanani legovernment. Kungayisoqiniso. We are not against government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli. We are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this sakhuluma lo president zinzenhlangene naye uKembo Mwadi wekhona bazi wathi hayi akutsho njalo ngathi hayi president kunjalo thina kawusiboni nga njengabantu balweli lizwe leli. And that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo Mnangagwa ngendaba zeNS yaxoxa nje.
Sakhoxa ngahamba ngayambona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisele ama properties eZipra. Wavuma ukuthi uzabuyisela waze wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto. Kodwa sekule minyaka engu-2 kathesi sethule.
Lo ngumnumzana Frederick Mutanda omunye wabalwa kumpi yenkululeko ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sihlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhlanje uhlelo usikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owake waba ngumlawuli wedale lePhalamende lakweleMelika umnumzana Paul Ryan ukuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ngobana batshiyane lomkhuba ngokulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump okholelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile kubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngu-speaker okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka 2015 kusiya ku-2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho-ke akasoze ancintise ukwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensondulo eMelika bakhuthazwa ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza onsondo uRonald Green ngomnyaka 2019. Owagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambuphayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngucuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusemukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sihlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleGerman selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vekuirukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabeGerman lokhu esithi isivumelwano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asigoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo nulo umbhuqazwe.
Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalonyaka eqakathekisa abakulomsebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Hanta. Umnumzana Buthelezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo eqhutshwe nguMike Hove we-Studio 7 lomnumzana Nyathi.
Kuya ngipha lami amadlabuzane lentshukuntshu ukuthi phose sisiya phambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa. Akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengabo-African Union zisithi zona umnyaka lo ngowe-Arts, Culture and Heritage kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho, eze-economy, but esikutshoyo thina njengalabo abawuphetheyo lowo msebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu. Baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo, ngakho nxa i-AU ikwenza lokhu bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla, ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso, kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO lakho. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi Arts Culture and Heritage yacontributa 6.96% towards i-gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo. Ngakho kithi kubalulekile ukuthi Arts and Culture ibe ilokhu ithuthukiswa ukwenzela ukuthi kube uncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-Arts Culture and Heritage ukuthi ikhule, abantu baqhatshwe, bebe lemisebenzi ebaphilisayo, igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe, njalo uhulumende uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lowo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19, abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasena nzuzo. Uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise. Pho seminyakeni edluleyo bekungasoze kube luncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili pho sekuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe. Into le esithi intellectual property ngani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist, kodwa ukuthi babe le ntshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokhu kusasilela, yimi lolo yilo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa. Okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi, at least ama-artists ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayikhiphethenga ngokufaneleyo, imali yabo bayithole. Phaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu, kasihlonipheni imisebenzi yama-artists. Imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe layo izama ukuthi iyehliwe ku-upper middle income economy by 2030, singakhangela nje amazwe e-Africa asafikayo kulelo zinga, akula angela arts and culture layo ephilayo, ehlabusayo, thuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokhu ukuthi hayi, sisiya phambili, ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Buthelezi Nkosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo ye-Chibuku Super Cup kulimpela viki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathengisonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders leli-Chicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zombili i-Chicken Inn le-Highlanders ithole imihlomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo ye-Chibuku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempela viki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni ye-Papa Fields ngensonto, kungela izibukeli enkundleni, kodwa umpofu futhi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingabe sesikujwayele ngoba saqala ngakho nje, abafana sebemandlabo baku-understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuya. So sesikujwayele nje, okwamanje kuya quite well, iphinde ibe any problem. Of course siyakwazi ukuthi abasekeli bethu basinike ihlabuzane, kodwa okwamanje elihlabuzane lawo lona siyabona besezindlini ukuthi bakhona basisekele. But for now we are happy to play with our fans.
Imidlalo yeviki lesibili lomncintiswano we-Chibuku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe kusibaya sika Group 2. Iqembu leBulawayo City lizadibana leBulawayo Chiefs ngehola lethumi lanye ekuseni enkundleni ye-Papa Fields. Kusibaya sika Group 1. Iqembu leHatha lizathukana leDynamo ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba se-National Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leCranbourne Bullets ngasesakuva emdlalweni wesibaya sika Group 3. Ngehola lesithathu emini iqembu leTriangle lizadibana leFC Platinum emdlalweni wesibaya sika Group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yeMandaba. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo. Ngehola lethumi lanye ekuseni kule midlalo emibili, lapho uGroup 1 iqembu leZPC Caribe elizadlala khona leHerentals ngaseNational Sports Stadium, kuthi kusibaya sika Group 4 iqembu leNkezi Platinum Stars lizatshana leWawa ngaseMandaba. Ngehola lokuqala emini kule midlalo emibili, lapho iqembu leHighlanders elizadlala khona leChicken Inn ngasePapa Fields, uthi leTenex lidibane leManyika Diamonds ngaseSakuva emdlalweni wesibaya sika Group 3 umdlalo wokugcina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu leCape United kanye leHarare City wesibaya sika Group 1 ozaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuleviki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dove ecula ekoBulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sanda we-Studio 7.
I'm such a flamer. She asked me who I be. Kidding up the fella to see the motivator. But skimming on some paper, I'ma get one that asked me how I feel. Bro, I'm G'd up my G.
Ungafika uthi udinga uWaren Moyo ekasi lakhe enketha abamali kodwa ungathi Rocky Dove bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJonthalak eNtaba Zinduna ekhaya ngenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona pha ngaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Give me nothing better. Just see the motivator. Just give me no some paper.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRocky Dove ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusuka ngakhula ngibabona ngibakhangile. Lami I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ngokungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebewamukele kahle sengathola la ma-nomination. Yeah, my best people, I want to buy together and I want to buy a team on my album now.
So I get my chair right for any winner dash I for the food will on my cat I for Palace the decret lies all I saw. So I get my chair right for.
Ngisebenza eJakarta komoyo selamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama-album angu-3. Eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi Ghost Standards. Esibili ngiyenze 2019 abayithi Uyafi. Then esithathu ngiyenze ngeminyaka odlulileyo abayithi Ngulingo the album. Engizenzele khona apha futhi koBulawayo labantu abaproducer khona bekoBulawayo.
I got King Swain doing his jelly jelly spot. This is the fucking food, time is cyborg. Bop in a bohair, bubble take off. And just little push, you done know. Spelling out good, I write off. Bang us all, the bottles pop is in
the. So many of the Valley Wushero, Hosella Illusi, Banaleli, Rocket Dub, and Hambi.
The Kube is Segela, Nati, as his first city of Pambanis, and Yugumkuro, Omnandi. Ochazayo umculo wami utholakala wonke amashow ama online shops abo Spotify abo iTunes abo Deezer kwa kuma social media pages ami wonke ku Twitter yami ngu Rocky Dove ROCKIEDOUB na ku Facebook ngile ngilisebenzisayo na ku Instagram ile ndisebenzisayo ikho ngathola khona ama links ami.
Siliba sana ngomculo we hip hop siwuphakulelwa ngu Rocky Dove obe nguye silaye kuhlelo Woza Woza Friday
uyenzani abakwazi
Rockon Rocky Dove impela sonto emnandikini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Lo mculi wengoma somdumo we hip hop uwaren moyo odume ngegama lokuthi Rocket Dabo ocula ekobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ama-vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempela viki enhle.